sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amatshono zihlobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela emsakazweni weStudio 7 ngomvulo mhlaka 13 kuZibandlela 2025 nguThabo Kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Thina njenge-TPC kasikho kulokho. UChabangu uyazikhulumela, uzikhulumela okwakhe, akubona ngathi kungasiza yena.
Kulabachothoza okukhulunywa ngomnumzana Sengezo Chabangu we-TPC othi umongameli Emmerson Mnangagwa engaqhubeka esembusweni uma uZulu ekusekela lokho.
Ababali isikhathi esibazawunqaba besho isikolo bengafundisa abantwana ngendlela esephezulu besebesithi hayi bantu abangingalilandela ke mina ukuthi ngiyeqisile siyelibamba kuhle lisusele izinto esikhuluma ngazo lililandele endaweni ethile abenza lifundisa khona.
Uhulumende uvumela ababalisi ukuba befundise ngasese ngesikhathi besithi kabasoze benelise ukubuyela ezikolo kusasa. Sizaluthulela okwenzakala eMelika ngamalungiselelo okugcotshwa kwayengumongameli umnumzana Donald Trump. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlanganiso ebona ngezokhetho eZimbabwe Election Support Network ithi ikhathazekile ngokukhulunywa ngamanye amalunga ebandla leZANU-PF kanye labanye abakubandla leCitizens Coalition for Change abafuna kuguqulwe isekelo sombuso welizwe ukwenzela ukuba kungaqhutshwa ukhetho ngomnyaka ka-2028. Lokhu kuza ngesikhathi abanye abakubandla le-TPC besekela ukuthi lungaqhutshwa ukhetho lolu njalo umongameli Emmerson Mnangagwa aqhubeke esembusweni. Kubika uGibbs Dube.
Izesni ithi kuyamangalisa ukuba kulabantu bafuna ukuthi ukhetho okumele luqhutshwe ngo-2028 lube khona ngo-2030 njengalokhu okufiswa ngabanye abakubandla elibusayo labakucele le-CCC elikhokhelwa ngumnumzana Sengezo Chabangu ozithi ungunobhala jikelele obandla leli. UChabangu owethekelele ipulazi likaMnangagwa ngempelaviki lamanye amalunga edala lephalamende akubandla le-CCC lawelibusayo uthe kuyabe kuqondile ukuthi uMnangagwa aqhubeke esesikhundleni kuze kufike umnyaka ka-2030 uma uZulu ekusekela lokhu. Kulabasola kakhulu amazwi kaChabangu. Omunye wabo umnumzana Phumulani Sibanda, isikhulumeli se-CCC kobulawayo.
Thina njenge-TPC kasikho kulokho. UChabangu uyazikhulumela, uzikhulumela okwakhe, akubona ngathi kungasiza yena. Kodwa thina njenge-TPC hayi kasikho kulokho. Sikhangelele ukuthi izinto zihambe ngendlela kulandelwe i-constitution. Nxa i-term yakhe isisitsho ukuthi isiphelile, iyabe isiphelile. Nxa ama-elections emele abe khona ngo-2028 sithi kawabe khona. Kasisho ukuthi kahlale zwamchosa ngoba isizathu sakhona singasiboni.
Umnumzana Gift Ostalo Siziba owake waba yisikhulumeli sebandla le-CCC laye uthi uChabangu ukhuluma ihlazo.
Ngiyaveza sobala into esayikhuluma kudala lanamhlanje kubana oChabangu lequbu labo ngabantu abasebenzela izanu baproducer izanu yikho akula emhlabeni wonke jikelele. I-opposition political party engasukumisa ukuthi thina sisupporta i-ruling party ukuthi ihlale embusweni ngenxa yokuthi umsebenzi we-opposition party yikuthi la ithole ithuba lokubana ibuse but ibuse ngendlela engcono.
Kasenelisanga ukukhuluma loChabangu legqwetha lakhe umnumzana Ngqobani Sithole ngodaba lo ngoba bebengaphenduli omakhale kukhwini. Xoxe lomnumzana kucaca phulu laye ohambe epulazini likaMnangagwa ngempelaviki.
Bekuluhlelo lwephalamenti, uhlelo lusemthethweni lwephalamenti ngoba iphalamenti ilenhlelo eziningi, ilengatsha eziningi ezikhangela izinto eziningi ezijiyeneyo. So uzakuzwisisa ukuthi nxa sikhanda imithetho i-constitution yethu nxa idefina okuthiwa yi-legislative process or yi-legislature kuthiwa i-legislature shall be made up of the president and the parliament as led by the speaker of parliament. This is the constitution. It's in black and white. Abantu abaningi abakwazi abakunanzelele. ukusho ukuthi akula ndlela iParliament engasebenza ngayo ingazange yakhulumisana noPresident kwesinye isikhathi.
Abakubandla leZANU-PF bathi uJabangu indoda emadodeni. Omunye wabalombono lo nguMnumzana Joseph Juma omele iPhelandaba Mpophoma edale leParliament.
Abantu abathanda ukukhuluma izinto abangazisiyo, bengikhona mina kulowo mbuthano uChabangu ekhuluma kazanga indozi upresident. UChabangu into ayenzayo upractice lokho esikuthi esikubiza ngokuthi modern politics ezenzakala ngitsho even konapho eAmerica lapho elikhona even eSouth Africa uyakubona uJulius Malema noma bephikisana eEFF labo president uRamaphosa abali babe bekhulumisana badla bonke banatha bonke benza yonke into bebonke yinto eqakathekileyo na entezombuso imbuso yamazwe le ukuthi kona being opposition akusho ukuthi kona somelelele ngama-sworn enemies kusho ukuthi kona ye sime ngale sikhangele ngale ndlela lina lime ngale likhangele ngaleyane ndlela kodwa akusho ke ukuthi kona kumele kube landi lokucabana phakathi kunje so mina lami nginje so mina ngikuzanipf but ngilazo izihlobo ezikuthiphusi so sokumele sicabane yini sishale ngoba sibona okushiyanayo na and impendulo ukuthi hashi akumelanga kube njalo yikho kade kukhuluma kolokana asokuginywa kodwa yikuma usiba patriotic elizweni lako ukuthi ye ngiku-opposition kodwa ngithi mina uhulumente okhona nguyena lowo so kumele sinjani sisebenze sonke kungaqhathananga kungaliwanga sibonisana lapho engibona ukuthi kulo uzowakukhuluma ukuthi kona where you are wrong we are going to say it out that this is wrong.
Kulabanye abakubandla leZANU-PF abaphikisa ukuba uMnangagwa aqhubeke ebusa kungafika umnyaka ka-2028 kulapho-ke okugqitshwa khona umbuso wakhe. Kuzamele kwenziwe i-referendum kungakaguqulwa isekelo sombuso welizwe. Okwamanje sikubeka sobala ukuba umongameli osesikhundleni kavunyelwa ukuvotelwa futhi kumbe ebiselwe embusweni isikhathi sakhe singaphela esokubusa. Ngimele iStudio 7 ngiseWashington DC, nginguGibbs Dube.
Ziyavulwa izikolo kusasa njalo izifundo eziningi ezifunda zihlala esikolo amabhoda sezifikile esikolo. Uhulumende uthi ukhayelele ukuthi ababalisi bonke baye emsebenzini kusasa kodwa inhlanganiso ezimela ababalisi ezigoqela e-PTUZ kanye le-ATUZ zithi ababalisi abasoze baye esikolo. Ekhuluma lentatheli izindaba eseRR umphathintambo wezemfundo eprimary lesecondary uMnumzana Thondelayo Moyo uthe izikolo akumelanga zivambe ngamandla abazali ukuthi bathenge amayunifomu esikolo kuphela njalo izifundi ezingabhadalanga ama-school fees akumelanga zixotshwe. Umoyo uphinde wakhuluma ngodaba lwama-extra lessons.
Government policies are very clear. Extra lessons are illegal.
Umthetho kahulumende usegcekeni. Ama-extra lessons awekho emthethweni, awafunakali esikolo. Nxa bekhona abawenzayo ezikolo, ngifuna libamangalele. Nxa umbalisi efuna ukwenza ama-extra lessons, uyenelisa ukuwenza emzini wakhe, hashi esikolo. Udubo esilubonileyo ngolokuthi ababalisi bese bekhangela kuphela labo ababhadale imali zama-extra lessons.
Abazali bathi amazwi kahulumende ngodaba lwama-extra lessons aza kwengeza lolu dubo. Owayekhokela inhlanganiso yobulawayo Progressive Residents Association uMnumzana Ambrose Sibindi uthi amazwi la aza kupha ababalisi igunya. UMnumzana Sibindi usole njalo uhulumende esithi akenze okweneleyo ekuvikeleni abazali okwenza izikolo zenze umathanda.
Syndicate.
bahle ba defender bona bese hlabe siyaphansi hele etufaso kunje abazala balase leso skathi
umsekelo omgcini isihlalo kwabulawayo kunhlanganiso emela babalisi amalgamated rural teachers association of Zimbabwe Atuz umnumzana Tinotenda Chitakwa uthi ababalisi abasoze baye emsebenzini kusasa.
Ababalisi Atuz ngelelane ukuthi izikolo zivulwa akumele zibe emsebenzini because asila imali ekwanayo ukuthi sibe emsebenzini laphana.
Umkhokeli wenhlanganiso ye Progressive Teachers Union of Zimbabwe PTUZ uDr. Takawafira Joe laye uthi ababalisi abalungiselelanga ukubuyela emsebenzini njengoba iholo labo liphansi. Kumbiko wakhe umnumzana Joe uthe imizamo yokukhulumisana lohulumende izikolo zingakavulwa yehlule njalo basakhulumisana lababalisi ukuze bazi ukuthi baza kuya emsebenzini kusasa kumbe abasoze benelise njengoba uhulumende engakagcwalisisi izifiso zabo. Izikolo zivula ngalesi sikhathi impumelelo emihloliso ye-A-level isanda kuphuma njalo izifundi zipase ngesilinganiso esedlula amachumi ayisishiyagalolunye lane ekhulwini i-94.58%. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC ngingutabo kaNcube. Umholi wabehluleli umnumzana Luke Malaba usekhuthaze ikhomishini yezemithetho e-Judicial Service Commission ukuthi ibeke iziqondiso ezivangela ukuthi abantu bethembe izinqumo ezithathwa imithethwandaba ngoba zingathathi uhlangothi oluthile. Uphinde wakhuthaza ukusebenzela ndawonye kogatsha lwezemithetho lezinye elizweni ijikelele ukwenzela ukuthi kwethulwe imithetho ekhwabithwa ngabanenye. Mnumzana Malaba bekhuluma amazwi la ekobulawayo kuvula ngokusemthethweni umnyaka omutsha kwezemithethwandaba. Ukuhlazela lolu daba sithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxele umnumzana Thembelani Dube ingcwethi ecubungile zombusazwe engumsekeli kamgcini isihlalo weboard ye-Rural Communities Empowerment Trust.
Amazwi akhulunywe nguMalaba uChief Justice amazwi aqhakatheke kakhulu njalo aveza okuyikho okumele kwenzakale kujudiciary services yikho kanye okumele kwenzakale ukuthi abantu bayithembe abantu bayihloniphe abantu bathembelekiyo ukuthi nqa ithe yenza isinqumo kube isinqumo esiqondileyo njalo atshengisa ukuthi ngaphakathi kwakhe njengo Chief Justice ulesifiso sokuthi kwenzakale khona lokho akukhulumileyo kodwa mhlawumbe kusuka kube lokunye okusuka kumenqabele kumsinde kugcine kungasenzakalanga ngendlela afisa ngayo kodwa amazwi yiwo kanye.
Kodwa sesikhangela okwenzakalayo singathi akuthathwa yini uhlangothi kugatsha lwezemthetho
nxa kule politiki phakathi kungani ijudiciary system yethu isuke iyenganyelwe kakhulu yipolitics yelizwe. Ufica ukuthi lanxa umuntu elecala elisegcekeni kodwa ngenxa yokuthi mhlawumbe ngohlangothi lwepolitiki ethile icala lelana ligcina liphonguba lula nje liphephuke kube ligwebe liphephukayo kugcine ongaselacala kube sokusithi lo muntu uyabe engenzanga cala agcine senguye olecala elikhulu lesabekayo abotshwe kuze kwesabeke so yiko kusuka kululazise isisindo sogatsha mbe sengalo yomthetho elizweni lakithi. Yebo yesi asikubone kwesinye isikhathi kutshengisa ukuthi ekwethuleni izinqumo zakhona kukhona ukulingana kwamathuba kulaba abaye bethe baba la lamacala singazi mhlawumbe bekuya kusenzela ukuthi kukhanye ukuthi sibili hayi umthetho ulinganisa wonke umuntu kodwa esikhathini esiningi akubi njalo kodwa kulapho kuthe kwenzakala khona lokho hayi siyasikubone sikubonge ikakhulu nxa kungangenelanga kakhulu ipolitiki umthetho uyasebenza ngendlela eqondileyo umuntu agwetshwe ngendlela okumele agwetshwe ngayo. Of course yasibe la ama-cases nje amalutshwana okubalisela umama lo wayedisciplina abantwana beqondisa abantwana babesephathini bebhema benada wasegwetshwa kodwa-ke hhayi enye olunye ohlangothi lomthetho lwakwethula lokhana lwathi hayi umama lo kayekelwe ngoba beqondisa abantwana ukuze ilizwe lakhiwa ngokuthi abantu baqondisana so wagcina-ke gijiwelwana mama kodwa esikhathini esiningi sijale ukubona bezepolitiki umthetho kusiya ngokuthi kuluphi uhlangothi umthetho ugijima laye umncedisa ukuthi ephule amacala kodwa angabanjwa.
Lo ngumnumzana Thembelani Dube ingcwethe ecubungulezo mbusazwe ngumsekeli kamgcinisihlalo weBoard ye-Rural Communities Empowerment Trust obexoxa ecingweni losithandekile mhlanga weStudio 7. Sike sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Abezindaba abe-Reuters labe-Associated Press babika ukuba ziqhubeka kuhle inkulumo zokumisa impi ephakathi kwele-Israel le-Hamas emhlanganweni oqhutshelwa kwele-Qatar. Lokhu elemelika lizama ukuchitha umlilo ovuthayo e-California osubulele abantu abalitshumi lasithupha wabhidlisa izakhiwo ezifika inkulungwane ezilitshumi lasithupha 16,000. Le yiStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kweziphathelane leMelika idalele ePhalamende yeMelika eleSenate lizaqala kusasa ukubusisa lokuvivinya labo abakhethwe ngumnumzana Donald Trump ukuba ngabaphathintambo bakahulumende wakhe ngaphambilini kokuqala kwakhe umsebenzi ngomvulo ngeviki ezayo. Abantu laba bagoqela umnumzana Doug Collins, yena okhethwe ukuba ngumkhokheli ogatsha lwabalwa impi lwe-Veterans Affairs, umnumzana Marco Rubio oza kuba ngunobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe u-Secretary of State, kanye lokhethwe ukuba ngunobhala wogatsha lwezomvikela uPete Hegseth. Umnumzana Hegseth useke wethula amazwi asolwa ngabaningi acothoza amabutho esifazana. Lanxa kungakazakali ukuthi idalela Senate lizapasisa yini bonke abakhethwa bakaTrump, iningi likhanya lizapasa ngoba ibandla likaTrump elama-Republicans yilo elilawula amadala omabili ePhalamende kumbe iCongress. Ukuhlazela lolu daba untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe locubungulezo mbusazwe umnumzana Efi Idlela Ncube.
Kuzaba lula kungabi lula kusiya ngomuntu wakhona lo ubaba uTrump amkhethileyo. Ngokuba iPhalamende yeMelika, iSenethi leHouse of Representatives kayifani leyaseNgilandi, kayifani leyaseZimbabwe. Abantu bakhona balethuba lokuthi bazicabangele bangavumelani lebandla labo libusa kumbe liphikisa. Into esingajwayelanga ukuthi siyibone kwamanye amazwe kuyinto ke enza kube nzima kakhulu ukuthi ubekwazi ukuthi bazahamba lalo kumbe bazahamba lalwa. Bakhona abanye abangasoze bavumelane lo mnumzana uTrump njalo bengama Republican labo. Ngakho ke kakumangalisa ukuthi ubusufica ukuthi lalapha sekufanele ukuthi kuvivinywe abantu kubonakala ukuthi kambe ufanele kumbe kafanelanga isihlalo lesi. Bakhona bazavuma, bakhona bazakwala. Indlela iMelika esebenza ngayo, indlela iParliament yeMelika esebenza ngayo.
UHegseth lo ogatsha lwezomvikela ngalokho asekuchile okusolwa ngabanye ubona epasiswa yini?
Amathuba okuthi angene yena labanye yi-50%, singatsho kanjalo singathi thina iyafafu. Ulethuba lokuthi angene, kanti ke njalo ulethuba lelilinganayo lokuthi angangene. Lo okhethelwe ukuthi abe ngowezomvikela walimala kakhulu ngalokho ayekukhuluma, bakhona bangavumelani laye. Ngakho ke kusengamlimaza khona lokhuyana, kodwa asikafiki esibangeni sokuthi sithi thina uzangena umbekazi ukungena. Kunenge okuza kwenziwa ngasese nje kusiya kusakusasa. Kuzaba lokuxoxisana phakathi kwakhe lama senators awephathi yakhe, kuzaba lokuxoxisana phakathi kuka Trump lama senators ngokuphathelene lalo mnumzana labo bonke lababanye abakhethileyo ebakampaignela kuxoxiswana kuzanywa ukuthi bavunywe. Ngakho ke sesizabona khona kusasa ngokuxoxisana ukuthi basuthiseka kumbe kabasuthiseki nxa sebemi-interviewer.
Ubona uminjani umbuso kaTrump engena nje embusweni ngeviki ezayo nxa uqathaniswa lokaBiden?
Ziningi inguquko umnumzana uTrump azabuya lazo kwezangaphandle. Indlela enza ngakhona kayifani lekaBiden, kayifani leyamademokrasi. Uzaphatha impi yaseRussia leUkraine ngendlela elomehluko, uzaphatha eyamaPalestinians leyase-Israel ngendlela elomehluko. Uzaba ngumuntu ofuqa kakhulu elaseChina, ofuqa kakhulu elaseCanada, ofuqa kakhulu EU lamanye amazwe ukuthi avulele lezi ezithengiswayo ezaseMelika kulawo mazwe ngokuhwebelana. Uzaba lomehluko omkhulu kakhulu kulamazwe azavuna kakhulu ekungeneni kwaTrump akhona njalo azalimala kakhulu. Kanti ke ngaphakathi njalo uza kwehlisa kakhulu imithelo enze kube lula ukuthi abantu bavule amabhizinisi, uzalwisa kakhulu abantu abavela ngaphandle abangena ngokungekho emthethweni. Zizaba zinenge inguqu okwazaziletha esingazange sazibona ngaphansi kukaBiden. Kanti kokunye kusekhona okungafanana sithi lokhu ngokwemelika vele sikujwayele.
Umnumzana efidlela Ncube ingcwethi kwezombusazwe ubexoxa noNtungamile Nkomo weStudio 7.
Linjani balaleli bomsakazo weStudio 7? Sifisa ukulibikela ukuba sasile WhatsApp channel eVOA Ndebele. Ngena khona manje kuVOA Ndebele WhatsApp channel lapho esilinika khona izindaba zeZimbabwe ezimqotho, amavideos, imifanekiso lokunye. Ngena nge-link efakwa kuma WhatsApp groups eVOA Ndebele lamanye elijayele ukuthapha khona izindaba zethu. Ulakho njalo ukudinga iVOA Ndebele WhatsApp channel. WhatsApp yakho ungene kuyo ngokuvula ili linki ekhona lapho VOA Ndebele WhatsApp channel yinkundla yakho.
Sokuvele imifanekiso yenqwaba yezidumbu ezisemgodini lapho okuvaleleke khona othekecha kugoqela labe Zimbabwe eStilfontein kwele South Africa. Uthuso Khumalo siphalo lwedaba eStilfontein kwele South Africa.
Imifanekiso le ephume kulomgodi lomunye wabotshekeja osanda kuhlengwa itshengisa inqwaba ezidumbu zabotshekeja asebefile. Iningi yezidumbu lezi ezifakwe emaphepheni eplastic zitshengisa sobala ukuthi sezonakala, kanti lokuthi otshekeja laba bafeka buhlungu. Kulomfanekiso omunye wabotshekeja ongavezwanga igama ubonakala ehamba itshengisa izidumbu eziningi okwesikhathi eside esebenzisa umakhalekhukhwini wakhe. Ucinga ukuncenga esithi bacela ukuxhaswa ngokudla lokuhlengwa ngesiphangiphangi.
Siyaqala ukubonisa abantu laba abafileyo emgodini. Bokuqala na lo ngomunye ngiyibona la ngomunye
nangu baninzi kakhulu.
Siyababona nawe, hey, sicela isizo.
Imifanekiso yezidumbu lezi isitshiye inhlanganiso ezilwela amalungelo abasebenza emgodini zizonde zikanono wabo. Lezi nhlanganiso ezigoqela e-Mining Affected Communities United in Action zethesa uhulumende lamapholisa umlando wokubulala otsheketsha laba. Igweda lezamalungelo umnumzana Mamekwe Sebei uthi kudala bexwayisa uhulumende ukuthi akaphe laba bantu ukudla njalo abahlenge ngesiphangiphangi, kodwa yena wakhetha ukwephulela izikhuni endlebeni.
This is a Stilfontein massacre.
Sila kuthandabuza ukuthi lo ngumbhuqazwe wokubulawa kwabotshekeja laba ngesihluku esikhulu okwenziwe nguhulumende. Izenzo zikahulumende ezigoqela ukwenqabela ukuthi laba bantu baphiwe ukudla lamanzi yizo ezibe yimbangela enkulu yokufa kwabotshekeja laba.
Of a treacherous policy that was pursued by the government.
Kodwa ke isikhulumeli sokatsha lwendaba zemigodi umnumzana Makhosonke Buthelezi uyalile ukuthi uhulumende ubangele ngabomo ukufa kwabantu, wathi bekusenziwa amalungiselelo okubahlenga.
They pleaded that they do not have money and they have already spent their money on.
Akusikho ukuthi uhulumende weNorth West ubengafuni ukuhlenga otsheketsha laba. Ukuthilo ngaphambilini ukuba ubesadinga imali kanye lokwakha uhlelo lokubahlenga.
Kulezalwane zeZimbabwe eziningi eseziveze ukuthi zilezihlobo zazo eziphakathi kwalo mgodi eStilfontein. Kusenjalo abalungiselela ukuhlenga otsheketsha laba sebefakile imitshina yabo abayidingayo kulolu hlelo ukuze baqale ukukhupha otsheketsha lezidumbu. Mele Studio 7 eStilfontein kwele South Africa, inguthuso Khumalo.
Soko isikhathi sokuzwa imibono yenu linabalaleli beStudio 7 elisithumela yona ngeWhatsApp.
Studio 7, salibonani basakazi, linjani kodwa khona ngapho. Ngibingelela lonke kubantu kaMilinkomo, Gift Dube, Ezra Chisa Spanda, labanye njengabaqambanga ngamagama ngithi asiphileni ngegama lenkosi yethu Jesu Christ. So sibonga njalo lomnyaka omutsha lo esingabe sesingenile kuwo. Siyawudumisa lomnyaka ngoba uqale ngobuhle, uqale ngezulu, kathi ke kade sesikhathazekile ngokuswela izulu, ukuswela amanzi lezifuyo ziphelele nje.
Studio 7 njani balandeli nabasakazi? Awu, ngilalela ubelieve kakulelo ezikhulumela ezumanele umuntu omdala shuwa. Kambe mayezokuthi amakhansila yiwo ahlulekayo endabeni yamazi. Khona amanzi kazi ndathi kumele ilethe amanzi. Yokumele ilethe amanzi in bulk. Amakhansila abesethatha amanzi sesupply ebantwini. Manje namasesikithi amakhansili yiwo ehlulekayo ukuthathathi khonoko. Hey, abantu bengagcwala ipolitics bekhanda ingqondo zabo azisasebenzi. Azisasebenzi ingqondo zabo. Ngumuntu omdala mani gabule. Thatha ipolitics ukuyifake esayidini kwesinye isikhathi. Ukhuluma iqiniso njengoba kuliqiniso.
Siyabingela siyabonga. Siyadana kakhulu zobelief kaole sebekhulumela izanu njalo njalo ukuthi kumele ibambe indaba zamanzi. Igovernment enjani engazagebhe ngisho idame elilodwa since 1980 okwakususmith. Sebefuna ukukhulumela ukuthi amanzi bedla imali yakhona.
Sibonge Studio 7 nabantu abalalelayo esizakhuluma ngakho nanku okuhlaba nje emkhonkosini. Akulaphathe mbi njengayenale e-Africa. Angabona in the world number one ngamanga lobuthakathi lokurobha abantu. Izanu ibusa abantu, ayibusi ilizwe, ibusa abantu. Manje sithi mina ibusa abantu, ngisho ukucindezela abantu ukuthi umuntu engaphakamisa ikhanda. Uze labantu namakhruka angenayo, banabo abangenayo abanye behleli khona le egangeni, omunye laye. Manje sithi egangeni nje emakhaya, omunye laye ngapha, esedrobheni. Ethi hayi thina abezanu siyenza lokhu lalokhu. Kuyini okungcono elikwenzayo ngoba ilizwe libolile.
Sanibonani Mahlaba Zulu, sanibonani bantu baseZimbabwe, Zimbabwe yonke khona tukukhona. Okhulumayo lana bakithi umhlazi ozimele esigabeni sakosiwowo ukhanyani Ncube. Kodwa ngihlazi yami ngapha kulese South Africa emzini omkhulu waseJohannesburg. Heyi, hayi kunzima bantu benkosi. Lokho engikubona emafonini nengikuzwayo ngezindaba ama-opposition members e-CCC kuthiwa bavakashele uMnangagwa osengezo bekhuluma doti muni lo ngikuzwayo nengikubonayo. Yazi labo bantu badlala ngabantu impela. Abantu bavavotela ukuthi babathume ukuthi baye ephalamende bayabamela. Besuke laphana bengafezi izifiso zikaZulu bayokukhulumela bayokuvumela izanu ngegama le-CCC. Udoti onke lo bakithi niwuvotele out next time mayese nivota ningabavoteli labo bantu.
Labo ngabanye babalaleli be-Studio 7 besipha imibono yabo. Lingakhohlwa luyalandela uhlelo lwe-Live Talk namuhla sixoxa ngokuvulwa kwezikolo. Kuyikho lapho abantwana abayibo abafunda besezikolo bebonakale begada amabhasi begijima kelaphana besiya ezikolo laloba abazali besithi ubakhangelane lodubo lokudinga ke izimali zokuthi abantwana baye esikolo. Singeke hlukani ke sikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Kulaba chothoza okukhulunywa ngumnumzana Sengezo Thabang we-CCC othi umongameli Emmerson Mnangagwa engaqhubeka esembusweni uma uZulu ekusekela lokho. Uhulumende uvumela ababalisi ukuba befundise ngasese ama-extra lessons ngesikhathi besithi kabasoze benelise kubuyela esikolo kusasa njengoba besithi iholo labo liqhubeka liphansi. Njalo abe-PTUZ besithi uhulumende uyalile ukuthi ahlangane labo ngodaba lolo. Okwanamhlanje muli eZimbabwe siligqibeke lapha uhlelo lethu olivalelisayo ngutabo kancube ngisithi lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifana yokusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.